sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka ukwethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokuhlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo ngumnumzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni eLubane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazi ukuthi uyazivikela. Kwehlula amakhiwe abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela abuningi babo thina siyayenzani.
Umnumzana Simayedwa Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Isibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuliwa ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ndalokho okuthiwa ngama mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo so hayi siyazivikela sibili lokugeza siyageza lama lemon siyanatha ambibili sama lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Majazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzoba luncane njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu bethestwe nje okuseleyo ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu. Asazi ukuthi bazowuvimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisilele. abanye njalo bazofa kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyezongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esabelweni sematerial north okuhlala umnumzana Morven Ngwenya
ke zasibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha keze sibona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho ke uzigezela ungajahanga uwemzuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa sanitizer ngayikhona ukuthi kuphela iyabiza lapha abalayo mbone ngani ngamadola awemelika eZimbabwe uzima ke lapho hayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshwe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabile treatment ayikabile vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ngkhaya uhulumende angabe seliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands wearing of mask ungabi in a crowd when you don't need to be ungaphumi ungene etown when it is not necessary
abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni achiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlubheka lapho ababehlala khona
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukantulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume loZulu namhlanje kumabona kude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungelo lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlubheka eZimbabwe ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokugenqula uhulumende ngodlame. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Priest Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lePhalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukukhulumile umkhokheli wethu uAdvocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe ukukhanya ngani kabusela ukukhokheli obukhona okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani limbiza kayikaxwathi kwanela sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance yasikhethi ukuthi khona iaction yokulungisa ilizwe ivelela ngapi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu nimbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulungile.
Ye yeah, baba Thuma uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ntembo into ekhona ine since baba lozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esisizenza sizihamba ngento le abathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into ekuconstitution eZimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe okathezi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona oku abakwenza be-MDC ikubona belama seats eParliament abalawo ngoba bakhankasa lapho bakhankasa kona bazwisiswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-MP ebhinga kona futhi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela yokungena embusweni yona leyo lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya ama-shortcut ngiyathaba ngoba uyatsho lapho ukuthi bade kona hhayi akukaqhwati vele akuqhwathanga kuyaqhwatha ngo-2023 sesingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokhu hhayi kuyabe sekubudlwangudlwangu-ke bona lokho.
Ye kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Into ekhona Dube ngeyokuthi kungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla. Kabalamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlulekile. So ngibonanga mina okuyakwenzakalayo ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu okuzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe. U-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into leyana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka u-Minister of Finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe lala mali lokuthi sibhadele ama-bonus. Kodwa upresident owayekhona ngesikhathi sonalesi umuyi ubaba uMgabe wathi efika kwenye rally wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akona nto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali kodwa kwananta ukuthi hey kuyabe kuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifedla ngoba leyo mali iyabizavela ngayo. So kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa uMnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuzagcina sekulunga.
Lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU-PF bebexoxa le-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone esivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bayakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okutshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo, uMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Machobana Ncube. Ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba bakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo ezisabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kuhlele phambili. Ukuthiwa ngosipika mntana,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi kuqalise nini angisela qimbisi ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokho kwakuvele kusuka khona lango 1824 into njalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise, kokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutsho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna nabosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele sincede bantu enze sikhelisela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izikazo lezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingani azisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi uma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Sikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Machobana Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usethi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, into engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho. Ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zokuthakathi, ule nyoka ulani lani. Umthetho awuvumi konoko, ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba bantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi baye bika ukuthi hayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho, so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabotsika mdanda. Kuthiwa-ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo, kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa, i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazwe, uNajohn Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa, kanye loMnashe Mtutsa webandla lezano PF. Saqala lo mbono kaNigel asizweni ukuthi yena uthenga.
Mina ngibona kuyinto engekho right, ngoba abantu bathi bevota babevota besithi i-MDC izancedisa abantu, kodwa kwakathesi sokukhanya ingani la i-MDC layo ena-od. Kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo. Kathesi sokwenzakala ingxaba ngxoza yena le sikhona emaphathi, abantu sebeqalisa ukukhuluma, kodwa abantu bathi betshela ukuthi hhayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate, abanjengamanye amaphathi, kube ne-diversity ku-politics eZimbabwe. Ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kunezanu p f nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke, and kathesi kuyathinta even thina khonapho kobulayo, ngoba indawo eziningi siyahlupheka ngendaba yamanzi. Ngapha abantu bayala ephalamenti, ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Ngesingene kungxoxo esenzelo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazo.
Abasuplaya asilale lokuthi ngokutami silale lokuthi ngokubasa lokuthi ngomani bese kufuneka ukuthi lize lilunge kuyamele sihambe phambili.
Sike sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo, bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options, hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Kuyiqiniso, because the community made elector leaders ayo, and my elector leaders akumelanga le elector leaders bese kone political party, because abavoteli political party but abavoteli umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona ba-right wedingele, because bona balitelani position. Thina asileli position because asilani layo. Iposition ye-opposition ngeke ibe yiyeza lesipila okungcono eZimbabwe. Ukulwa noku-exposa into ezinjenge-corruption because
hayi, siyabonga Funye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandleleza no-PF bakubona njani lokho. Sixhume uMnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona yethu bewusuku, ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele benguye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla lezanu-PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately, ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama-voice note ku-WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka-Dr. Nandlovu, umlaleli we-Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa, bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili, ngabantu abadinga ukudla, ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi, Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeove ngolwesibili lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Thwakaza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sithethe kancane, sinike linkundla uNtukameli Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithonekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithola encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yobugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu eseze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ngabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubukula kwabo. Lapho okhona njoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase zinengi, babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa la ngamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Lapho esihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azi lenwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantu bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobo, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikuye. Uza sinakekela, kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
siyabonga kakhulu uJarel Dala Ntukamelikomo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Olivalisayo ngoGibbs Dube.